Chirongwa chedu chanhasi ndiri Washington DC ndini tanonoka Wande.
Sokuizika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela ukwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Thina sizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe kuzananzelela ukuthi leli qule likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimisa esingathi kugijimisa ukulamba kwabo mbizisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njengeamagama e-federal teachers union sibona ingane icala liyavalwa for abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela ukwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo umlandu wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungabantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakoBulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa-ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzelela ukuthi phakathi laphakathi kwanalo mnyaka i-City Council yabuya lo mcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe i-US dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ingabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana-ke kwabanga ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokithini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-Eastern Suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke ngasuyiguqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Kuyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi khonokana kubangela ukuthi umuntu engasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke e-Last Sithole zile njongo yokuthi zibone umeya, u-deputy mayor kumbe u-town clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakade singathutshwa. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindu bona nje amabombo kuvela ukuthi kulabantu abalungizileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo okuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala ukhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu singeke sikugxilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhelayo kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa ngumonzola, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguthamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe kuzananzela ngempela ukuthi leli qulo likhona ngumbe singathi ama councillors la khona abaningi bakhona kabenza imisebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimise singathi kugijimisa ukulamba kwabo umbizisu zabo uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze-council ngoba konke okukhulunywa ngama managers kukhanya banqekuza ikhanda abaphikisi abanakekeli zakhamizi ezibi ezibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzeli ezindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba sezingeni eliphansi kakhulu khonkana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama-checks and balances kumbe i-monitoring evaluation okumele yenziwe yiwo ama-councillors ama-councillors esuke azenza bona iziqhathwa ze-council sebekhulumela i-council abasakhulumela izakhamizi okuyikho okubangela ukuthi kugcine ungasela ama-checks and balances laphana e-councilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo amonitayo a-evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu bese zezasukuma ngobuningi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzileyo kwakusiba ukuthi ngoqala kugcina hhayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapholisa azange ahlukuluza abantu abantu azange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ungabe kwenzakale njani hhayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
Aloke ngomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisithiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yeZimsec engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Kosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe ukusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abaningi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Iphepha leZimsec ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha kuwhatsapp abo kodwa-ke laba esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copy le ndaba ka-headmaster lomsekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayabhalela abankumbi wabanika abantwana bayenze i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulika amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-whatsapp so esikubonayo thina njenge-amalgamated rural teachers union kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokusiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengene emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephepha zabotho kodwa kungayisiko sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yaoleve amahunga kungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayekhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuna ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo njengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo lomsekelo abethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezidela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali yokuthengisela abafundi amaphepha kodwa ingase sibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloli nangivuka abantu abamanikeza iphepha ukuthi babhale umhlolisi baphumelele kusisa ngaphi njengelizwi lokho empeleni empeleni nxa sikhuluma ngakho khuluma sigongofelana ababalisi ukuthi izinto ezinye engazonye ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe umbalisi umuntu oyakhisisa aso umuntu obonakala kuphela ngokuthi kuthiwa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulula ukuthi phambili le umntwana esengudokotela, umntwana esengumongikazi, umntwana esengomunye umbalisi, umntwana esengintatheli. Kuzaba ngudokotela onjani, kumbe intatheli enjani, kumbe umongikazi onjani, kumbe umbalisi onjani. Umuntu ophendula imibuzo ngoba etshengisiwe iphepha uyasiyanisa kakhulu khonokho kwizinto okunjani.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ucwaningo olwenziwe ezinhlanganiso ezimanyeneyo ezivalisa iNational AIDS Council, ugatsha lukahulumende lwezempilakahle, iHealth and Child Care Ministry leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare, abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Thina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabambanyakane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council, eyiyo ibhodi ebona ngaso zonke izinto ezimayelana lempilakahle, sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesiphiwa yidatha yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izakamizwa, iningi labo njabo lithengisa imizimba esithi sex working ngesikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo, injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama-senators lama-members of parliament sibembulela lokhu esikutholileyo kucwayisiswe saba lalo, lakanye besilalabo abasebenzisa izidakamizwa ukuze labo bekhulume izandifo zabo njalo bephiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka, bona babasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba, bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe, isikhalazo sabo yikuthi asinawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba lodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda. Esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-anesi kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa, njalo bebecela lokhu esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawa asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa, ngoba sikhuluma sinje khonapha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngayo esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation center.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bedale lephalamende, bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha athengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo bebe sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center lazanceda labo abasebenziswa izidakamizwa, njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanjwe bona aba abasupplier izidakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa nakwezimbabwe.
Hello ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Izizalane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day oluthakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi, njalo ngesiko laleli langa kudliwa ukudla okutshiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni. isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda. Sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngaleli langa lomndeni wakhe.
Mina lo mndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lama butata lama green vegetables silandela bona laba abaseAmerica, kodwa ayisiko ukuthi masilandela siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi mawa fike Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngamaRome, nathi silandela bona nje siphonguyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela? Kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga lekhisimusi aliqakathekile kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwase America lokhu okwenziwayo okwe Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo ukuthiwa iHalloween ababe celebrate abantu abafayo, be celebrate amaghost lama wishes abathakathi. So hayi, angeke sithi ukuthi bakulandela abantu, mina angeke ngikulandele lokhu, akufani. Kodwa kayikho into esingayenza njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi bengalandela ndeli khisimusi ukuthi banenge kakhulu ama church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana ozala esintwini kithi kwakulinywa, makungalinywa kuthi masokuvuniwe kwabhulwa kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala bamahara, kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho khona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale, kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami nguBoboza Embakwe, esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo eziningi. Hhayi, wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngamahara abiza abantu, kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele. So yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi, kumbe kwakuphekwa, ngibona ngani kwakuphekwa kabili njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo leNews Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka eSouth Africa, okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Masakaza beStudio 7 salona ningabe ninjani ngapho? Awu, umsebenzi wenu muhle, umsebenzi wenu wancomeka. Siyabonga kakhulu ukusinikeza iindaba eziqotho, iindaba ezihlelekile, iindaba ezileqiniso. Ya, mina udaba lwami ndisendabeni yokuthi khona iipolitiki zaseZimbabwe zipolarize. Kungani singayenzi njengamazwe amazwelana aphumelele, amazwe athuthukile? Singathi thina ngamazwe baphumele ababambelele nomilizwe lesi bayashintsha uhulumeni wakho evotele on a vision entsha. Manje eZimbabwe into eyenzakalayo ukuthi khona abantu abalandaba lokuthi khona umuntu obusayo one vision noma ngala vision babambelela nje izandla zethu migasi beze befe besifa befele dube. Ngicabanga ukuthi kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi khona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi. Iphathi ma ingayenzi kahle it must be voted out, kungene inye layo ingayihluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America labo Britain.
Ambingelele ambingelele kustudio 7 linjani basakazi abalaleli bestudio 7. Ngilama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli lana eSouth Africa. Ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe, ibuhlungu kakhulu 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 ongawukuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani. Kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina maZimbabwe sihluphekiswa yiwo amapresident aseAfrika ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayiboni into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethule opresident babo besisizeke sibuyele phela lathi kithi emakhaya ukuthi basize bathulele ngoba kubuhlungu kakhulu le nto yenzakalayo le. Siyasetshenziswa ngamapresident aseAfrika akhangele into yenziwa ngupresident wakithi uMnangagwa ngeyenzitho ngegama ngoba ngavuka njile izana phela isolwa lutho bathi into yenzakalayo ebuhlungu kakhulu 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 sazi lokho ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwe le into eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza umzamo ukuthi abantu bakhe ababuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina othu president uthi abafe akulanto angasiza ngayo.
Oh salibonani salibonani zonke indawo mphendule laphana endabeni yokuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba le nkulumo nje lamaZimbabwe. Mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabedlalisa isikhathi sakhe umuntu olali uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokhu wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakeda babulawa indlala kuze kube lakathesi. So abantu bayadubeka badubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into efanele babelayo kutshintsha ukuthi bavotele i-change bavotele i-3+C okwenzeka ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto ziza kutshintsha asitshintsheni kasitshintshe singabeloko sidlala i-cassette eyi-1 iminyaka engu-50 years lokho sidlala i-cassette eyodwa lokho sidlala i-cassette eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onduks malax bachaya kathi sesishaya abonduks junior kuyasetshenzwa kutshiyelwana nakhona ngale babechaya umafumo kwangena u-alek macheso kwangena abanye khathi silala abanye abahlaleli besesishoni sokwatshintsha so sishaya i-cassette eyodwa uMnangagwa kuphela into angayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile uyehlulekile uncedizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka kabaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngonaphi makhaya amadonga abantu lembuzi zabantu. So yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangenawo kuyabuya lobutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala. Ngiyabonga kakhulu uma liyifundile yami incwadi.
Studio 7, Studio 7 salibonani siyalibingelela lonke banjani abantu banjani abantu hayi siyajabula ngokuza indaba ezimnandi mina ngizafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubobaba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxawuzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izanu yenza izinto abazibona ziyaphambili. Mina khonapho kustudio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma ngamadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo angizake ngizwe ukuthiwa kuvula i-factory enje eBulawayo mbe iBulawayo sifaya izinto sezisebenza hayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgaba ekhona lokho bebahlukumeza abantu abazange bami phela labo bantu bengavele bavote bakwini abasabahlukumeze abantu abake bayekele into abuzabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela eZimbabwe azikho zonke lezi zinto abazikhulumayo. Ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonge lomsebenzi elisiphathele wona ngilosizi kakhulu ngokuzwa ama-South African lo eqhubeka ehlukumeza amaZimbabweni ngalokho ababizwa ngokuthi Operation Dudula ama-Afrika. Umuntu uma ezahamba esontweni lamapostori ebakhumula izembatho ezivase ngomlilo ezishise ngedinguba alisibona bakuleli lizwe bena nguma emakini ukukhombisa ukuthi amaZimbabwe aphila ngaphansi kokuhlukumezeka okungakanani kuleli lizwe laseSouth Africa. Abaningi bakubona kwi-internet kuze kushise u-Elvis Nyathi lapha eDeepsuit ukuthi eSouth Africa akuseyiloni ikhaya for abantu baseZimbabwe. Kodwa ke ngabe kuyangami ngabe bonke bakubona lokho beke befika ekhaya bevote kunyakoza ngobuningi babo ngoba i-diaspora yavoti izanupiyefu mbonto izayenza ukuthi abantu baseZimbabwe bevote labe la eMzantsi Afrika. Okungcono ngulowo lalowo ezame ngamandla ukuthi ekhaya efake ivoti yakhe ngoba ukuhlukumezeka abakuthola eZimbabwe babaleka bezala eSouth Africa sebekutholile futhi ukuhlukumezeka maybe sokuqisha kube Western lokuya futhi ke befake ivoti yabo next year maybe ibandla eliphikisayo eli-TCC imali ingaphathi mhlawumbe izinto zingajika zibe ngconani beZimbabwe bethole isithunzi ngoba ma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achise ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lwabo basondela esigangeni ukuthi angeke ukuthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi uNkulunkulu kabusisa abantu bakithi sabo
sabonani basakaza bathi D7 ngali njani lonke nje la hayi mina ngamafitshane ngikungenzani lami ukuphawula la kambe abantu beZimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le eyenzakala kuJobu Sikhala abayiboni ukuthi inkalakatha yemhlolo eyenziwa izandla uyazi loba bethu umgawe wayirong ukuthi lomnangagwa umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa lamajela akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu phela lapha uJobu Sikhala kasi ukuthi uthiwa upikele ukuthi hey wagqugquzela udlame wathini yimhlolo le ehlolayo ukuthi uJobu Sikhala upikela isikhundla somuntu wabulala lo ilunga le-TCC akukho okunye lanilanqali kubhekilele kubona nokudonsa kwangikhona aliboni ukuthi umuntu opika okokuthi ngumuntu wabulala omunye izanu ilola abantu bezanu amazinyo bonke baya kubona ukuthi ungabulala umuntu kuya kuyapika omunye umuntu ongayisiwe ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe pikelele lelo kucala lokubulala umuntu enalovu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika group G lo H elesitalent lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay linqikilane lele South Korea ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa ele Brazil lizanqikilana lele Serbia. Yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup. Asingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimbuktu izaqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Sikhangeleke lodaba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezombusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo-7 PM. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.